Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Bonga njani mtwazo mute, siyalamukela umsakazo weStudio 7, namhla ngolwesithathu, mhlazingamajumi amabili lane, uNtulikazi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu ababili bahambisa iGrain Marketing Board lohulumende weZimbabwe emthethondaba kulandela ukuvinjwa ukuthengiselana umumbu eZimbabwe.
Ukhulumende ophambanisa ukuvala laphana ngoba abantu abasemakhaya kusuke kube nzima ngoba abantu abasemakhaya sebathiselana bona umumbu bedingiselana lithintana ngezinkomo.
Abathenga bethengisa impahla emigoqweni bathi itholakala nzima imali yokuthenga abakufunayo kwamanye amazwe.
Namhla bona abana abantu bemgwaqweni bengavuka becabanga ukuthi i-US dollar kumbe liba yi-$7 to 1 RTGS. Yikho khonokho ababe sicabangile, kuyabe kungelanye enye indlela uzasebenza ngakhonokho okukhona.
Abanye abantu abahloniphekayo bazama ukulungisa okwehlele idolobho lakoBulawayo.
Isifiso sama-aldermen yikuthi banaka amadoda asigcine idolobho lawo, kube ne-dialogue labo, sibonisane, sincedisane, kasisoli muntu ngoba kathesi kasabile vethi yakho kumbe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu ababili sebehambise inkampani ye-Grain Marketing Board lohulumende emthethwandaba kulandela ukuvinjwa kokuthengiselana umumbu eZimbabwe. Umnumzana Alan Makhani osiza abantu abaswelayo, lomnumzana Clever Burambana Pasi ongumlimi bathi umthetho obizwa ngokuthi yi-Statutory Instrument 145 of 2019 Grain Marketing Board Regulations kawukho emthethweni. Ababili laba abamelwa ligqwetha umnumzana Tendai Bidi bathi umthetho lo wephula ezinye iziqondiso zesisekelo sombuso welizwe, ngakho-ke kumele wesulwe. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu legqwetha le-GMB kanye lehulumende. Izakhamizi esixoxela zo ezigoqela umnumzana Limukani Chuma ohlala eKhezi zithi benze kahle ababili laba.
Ukhulumende ophambanisa ukuvala laphana ngoba abantu abasemakhaya kusuke kube nzima ngoba abantu abasemakhaya sebejele ukuthi bathiselana bona umumbu bedingiselana lithintana ngezinkomo. Kuba nzima emuntwini ofuna ukuhambisa umumbu onganye one ton or i-half ton. So nxa uzohaya imota uyisa e-GMB, so njengoba amafuyele ekhwelile amaphrayizi ekhwelile, so imali yakho vele iphele ukuhayela imota egcina ngasathola kahle.
Uyakusekela ukuthi abantu bathengiselane isibini?
Ya, mina kusekela bafunele ithengiselana nje akho ngibona kufunzakala.
Ngicela ufake izizathu khonapho.
Ungangukuthi umakhelwane wami akalamali ufuna ukuthi anginike inkomo kumbe anginike imbuzi ngomumbu. So mina bese nginike umumbu yena anginike inkomo kele ku-right ke laphana lo ukuthi ngithathe umumbu wami nge-GMB siyaphiwa imali RTGS ezaphuza ukungena ngesitheni siyangena izinto esezikhwelile ayisela valu.
Singathi kodwa wena nxa sukhangele uhulumendena phela uthi abantu nxa lingathenga komunye umuntu uyagcina usuthengisa ngemali ephezulu. So yikho bakwenzayo phela ukuthi bathi sokumele kuvinjwe konke lokho ngoba abantu bagcina kusenza ukuthi intengo yempahla ikhuphuke ikakhulu impuphu lokunye. Akunjalo mnumzane?
Hayi, so esingathengisanga ngentengo ephezulu siye sikhulumisene sazothuthwa. Nxa sithengisana umumbu emakhaya amabhayethi sithathana ngentengo yempuphu ukuthi impuphu ezitolo isikhuphuke kungakanani, kodwa-ke ibhakede lami lalingazange lafike kuntengo ka-20 kg yempuphu lalingaphansi.
Yes, singathi-ke wena kodwa nxa ukhangele sibili abantu lokhu bethengiselana yini amabele?
Bathengiselana sibili emakhaya, kodwa-ke anti nje okovalayo ukuthi kubonakala ukuthi umumbu wakho yimota sibuthatha ngiyosusa ithimbeko ususa eKhezi sizothengisa itsholojo, yikho lapho natsho ukuthi usuyongambukisa. Kodwa-ke nxa siyothengiselana nje kuhapha eduze khonapho, hhayi ayikho inkinga lapho.
Lo ngumnumzana Limukani Chuma, isakhamuzi seKhezi, sixoxela esemzini wakhe. Abathenga bethengisa impahla emigoqweni bathi itholakala nzima imali yokuthenga abakufunayo kwamanye amazwe. Abalamabhizinisi amancane athenga amarands lamapula bathi imali le isililihlo lentwala ngoba amapolisa abopha okumangalisayo abantu abathi yenza lokonke lokhu emigoqweni. Bathi loba kunjalo leyo abayitholayo ilesisindo esijeneyo mihla nemihla okwenza ukuthi bengatholi inzuzo kulokhu abakuthengisayo. Uhulumende usanda kuvimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kwele Zimbabwe. Uze sixoxe ngalokhu sikhulume lo nkosazana Pretty Mpofu othenga ethengisa impahla koBulawayo.
Imali siyithenga emgwaqweni babaduli ebantwini kwanalaba abasebenza ukuthinta imali emgwaqweni. Kodwa siyithenga vele kusevalweni, yakuthaya luvalo njengoba besithi sokubophisa ukuthi kubotshwa wena uma thenga imali lo mathengisa. So siyithenga lathi vele ucatshile, kodwa akula ngenye indlela ngoba lathi kumele phela siwode sithengise. So imali vele sihamba siyithenga emgwaqweni.
Emabhanga vele akula lutho Mampofu?
Hayi, emabhanga vele noba kathesi ungaze uvule iziza khadi njenge-cross border. Ungahambe ebhenki le visa card bayakutshela ukuthi bayenza ama deposit kuphela, akula ama withdrawal. So ngangokuthi noma ungazuke lalo lelo visa card vele alisizi ukuthi alisebenzise to vele ebhenki. Instead vele kuzamela black market ukuthi uthenge imali.
Singathi-ke khonapho-ke ku-black market imali ithengiswa njani?
Ama-rate angikhona yiwo ayenza kube nzima ukuthi kusebenzeke ngoba namhla uyayithenga ngenye i-rate, kusasa uyithenge ngenye i-rate. Ngama-rate esingathi awakho stable, angamanga ndawonye. Namhla bona abantu bemgwaqweni bengavuka becabanga ukuthi US dollar kumbe liba yi-$7 to 1 RTGS. Yikho khonokho abake kucabangile, kuyabe kungela ngenye indlela uzasebenza ngakhonokho okukhona. And ama-rate angikhona i-US dollar nxa uyabe uyithwele imali esingathi thina uthele i-cash esandleni, i-rate yakhona ingcono kulo muntu olemali esefonini ngoba nxa uyithenga ngemali esefonini iyabe isidura.
So-ke nxa usuthengeke emkambo nalowo susiyathenga-ke impahla oyifunayo, asithi-ke kwele South Africa kumbe eBotswana, ugcina uzuza yini lokhu ngesilungu okuthiwa yi-profit?
Hayi, vele sesihlala sirana ama-losses ngoba asithi thina babadube bengihambile kuliviki ngaya oda e-South Africa, irandi ngalithenga emkambo ebantwini emgwaqweni. Ngizalithenga kuliviki esingathi thina i-1 RTGS, i-$4 izabe ingithengela i-R10. Ngizahamba ngiyewoda. Nxa ubuya laphana ubuya kusamela ngiwuthengise u-calculator ku-rate yena liyani othenge ngayo last time. Ngoba uzathi usuyaqeda ukuthengisa usubuyela futhi emkambo, i-R10 izabe isithenga nge-4 RTGS elamasenti phezulu. So singathi thina vele sokuyimuhlala sirana ama-loss. Ngapha futhi nxa sitholakala uthengisa ingathi kumbe uthengisa kumbe nge-rand, kumele uthengise la ucatshile ufihlele amapholisa ngoba kulezi nsuku bayabopha vele. Ukutholakala nje ukuthi awuthengisele i-customer ngemali yangaphandle kwelizwe sokulicala sokubophisa. So kumele lawe lanxa uthengisa uthengise ufihle ucatshile bengakutholi.
Bangakubamba sibili la uthenga khonapho bakuphosela phakathi?
Ye, bengakubamba kuphela. Sokusenza vele kudala ukuthi i-corruption isebenze ngamandla ngoba sokudala ukuthi mina lalelelo pholisi elingithole engithengisa ngaleyo mali. Sokumele kube khona esincane lami engisikhiphayo kuze liyekele. Ngaphandle kwalokho vele sebekutshela ukuthi uyejele uyekhothi ngoba umthetho kahulumende awukuvumezi ukuthi uthengise ngemali esingathi thina i-foreign currency. Kumele uthengise ngama-RTGS. So lathi ukuthi ungarani ilosi babadube yikhona okuyani ukuthi uthengise ucatha nxa i-custom isibile kuwe ithole i-foreign currency. Vela kula ngenye indlela ngaphandle kokuthi uyiyamukele uyivume.
So kulobunzima lapha Mampofu?
Hayi, kulobunzima kakhulu ngoba lona ngokwalo vele i-RTGS singathi thina imali engathembakalanga, especially emuntwini oyabuthengisa singathi thina nxa uli-cross border ivele imali engathembakalanga ngoba namhla ivuka ileyi rate, kusasa ivuka ileyi rate. Kodwa nxa uthengisa ngayena leyo ovele uthenga ngayo lapho oda khona kuba nganeno, kodwa ngakhonaka ukuthi kuyabotshwana. Hayi, kunzima babadesi.
Unkosazana Pretty Mpofu uthenga ethengisa impahla etshiyeneyo ekoBulawayo. Sixoxelaye esedolobheni lelo. Sesibone ke okusemaphephandabeni atshiyeneyo kwele Zimbabwe. Umnumzana Christopher Dube, umabhalani wedolobho lakoBulawayo, usehambise emthethwandaba udaba lwakhe lokumiswa umsebenzi wesikhatshana umsekeli kameya umnumzana Dinashe Kambarami labanye bakhe uthi wamiswa umsebenzi ongekho emthethweni okwamanje sebuyele emsebenzini lokho kwethulwe liphephandaba lechronicle amaphephandaba ambalwa afika ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wenze umhlangano izolo lababalisi abakunhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe umhlangano lo ubonga ukuhlolisisa ukuhlupha ababalisi yebo kwamanje ke suke isikhathi senu ngothi ke sizwe ukuthi lisethuleleni namhlanje lingakhohlwa phela xa ufuna usithumezela umlayezelo sithumezele kunombolo ethi 012-465-0318 leyo phela iWhatsApp inombolo
ngiyakubulisa msakazi omuhle igama lami uthandazwane ngigcina ikhaya msakazi ngilokudana ngendlela ikhansili yabobulawa yokwenzakala izinto ngayo indlela ehanjiswa ngayo besicela abantu bokuza labo bebe besitshayise ngomoya bakithi ikhansili yakobulawa ibiyikhansili ehanjiswa kuhle eqhuba umsebenzi wayo kakuhle out of amakhansili wonke elizweni ikhansili yakobulawa ngakhali bulawa it was the best cleanest cleanest town emvaleni eminyakeni edlulileyo kodwa lokho kubuya kukhansila laba bokuza laba hayi besilabo silaba khansila oparira mpofu labana kuda ade bengenzi njengalokho sokusenziwa yilapha besicela nje laba beke bezinuka amakhwapha bakithi bake basitshayise ngomoya basivulele isikhala abasibashoni besibangela umsindo sebifi nankuthi kuya le corruption lokhu lalokhu into eziningi ezijini hhayi ngabaphumi bahambe umsakazi sesidiniwe ngabo khansila laba sesidinwe abantu bokuza lapha abake besixolehle khathesi kuvulwa amashopu nangu pick and pay uyavula usehle wagijima wabuya labantu bakhe njalo into eyenza khonaukuthi bebuye labantu babo futhi umuntu ongumanaja uvela khonale emaswingi uvela khonale kozimba ahle egijime ethatha abantu bakibe uinstit aqatha abantu abaseduze khonapha i-localisbut i-localis licare kodwa bona bagijime sathatata bavela katshana hhayi sesidiniwe abantu laba kithi sesidiniwe
mina lami igama lami ngu-Adolf Shaba mina into engikhala ngayo ngabe uhulumeni wakithi uyabuyisela imali yase-amerika isebenze ngendlela ebevele isebenza ngakhona ngoba le nto ayenzeleyo ayisizi muntu ibuyisela izwe lakithi emuva akula lapho esiya khona uzefike lesi sikhathi wonke umuntu nje impilo esi-imile akukho lapho esiya phambi akusakhanyi lapho esisuka khona nalapho esiya khona sesibuyele back ku-2008 lapho besikhona akusekho yompilo eya phambili ngabe uyabuyisela le mali ebe ikhona kusebenze ngendlela efanayo ma behlulekile abashiye
linjani balaleli nabasakazi hhayi thina siyaphila mbijana nje njengoba vela hayi into zankhona zinje imibono mina umbono number one bakithi bengazi ukuthi abantu bezanuphefu mbeni kuyabhadalwa yini ukuthi bekhulumisane lo shamisa bakithi belungisisa izinto ngoba izinto ziphakathi kwabo boyi-2 kwebo-MTC lo ezayo bangabambana izinto zonke ziyabarayithi ukuthi abakubone yini xa bengakuboni lokho vele ilizwe akhe beligwanise ngoba into esegcekeni number 2 bakithi besicela kakhulu ukuthi ngabe xa besenza izinto beqale bebuze ebantwini njengalokhu okokumisa idola yinkalakatha yento elizweni ngoba bonke abantu basebenzisa lona besiya phandle kwamazwe so lokho sokugcina kukhulunywa ngulo abe-econet liyabona ukuthi uzwe umuntu esithi ha umsebenzi wakhe sokusaqhuba kuhle kuyatshengisa ukuthi laya angastaka angama so libona ukuthi ilizwe liyabe lisiwa njani liyabe lisiwa kakhulu indlu icitshwa iqalisa ukulayitha ingaveli ilayithi ubonise ilayithe yonke iyabe ingasacitsheki izihlobo zami bakithi bantu line lisibusayo alike like lilalela abantu lingaphonge ukhangela okwenu ukuphela izikhwama imali kayibe khona ama-use lina liholani khona ngapho lilani lihola amabhondi nalawo kuleyana iminyaka sahola siyaqamela amabheras cheki zanimpisi lakathesi futhi sesifuna selifuna sicine siqamela zenizo zingayehluleka lizatshintsha futhi.
Nxa ufuna ukuthi uletheke umlayezelo wakho usithumezele kunombolo ethi 012024650318 leyo ke iWhatsApp yethu. Njengokulithembisa kwambi izolo zukandaba siqhubekela phambili sihlolisisa okwenzakala kobulawayo. Lapho ke unobhala owamiswa umsebenzi kwesikhatshana ngumnumzana Dinashe Gambarami. UGambarami wayesithi ukhanya ngazani ke umnumzana Christopher Dube yena ongumabhalani kulento eziningayo zenza ngendlela engayisiyo, njalo wayecabangela ukuthi nguye wenza ukuthi amanzi angaphathwe ngemfanelo kobulawayo. Siyabona ke ukuthi izithunywa zohlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho luthumeze abantu khona ngale kobulawayo. Bafika ke bahlangana labantu abathiyeneyo abagoqela ke umeya wedolobho leli umnumzana Solomon Mguni. Ake sizwe ukuthi uthini ngomhlangano awenze labantu laba.
Kuziwe imbuzo mayelana nokumiswa komsebenzi okubaahlangele ukuthi isizathu kwakuyini, kwakubangwani, nokuthi ngokubona kwethu into le sayiphatha ngokusemthethweni yini. Basebethi begade ngathi ngolwesihlanu babuza imbuzo singade ama-directors abakhokheli bezingatsha ezijeneyo ezikuphansile. Sizakhumbula ukuthi kwabangathi kwamanye amacalade sethu sethiwa nkleke ngokuthi kule mali okuthiwa yacatsha engu-deputy director ubona ngezazakhiwo ngathi public works. So wathi ufuna ukuthi bazise konke ukuthi kuliqiniso na kumbe baqambela amanga ukuthi okay. Basebebuza-ke ama-councillors wona lawo esingathi aphathela kundaba yaleyo yokususpenda kwatanke kumbe asingathi babe buya bezama ukukhipha utanke e-ofisini ngodlakile. So umsebenzi baqede bagqibene ngomvulo sebekuyiyarare bathembisa ukuthi kusafika ulwesihlanu lalolu amalanga amabili alandelayo babe sebegqibile umsebenzi wokulungisa iripoti leyo abazayihambisa kuminista evikini elandelayo.
Umeya wenze umhlangano labantu abaqakathekileyo bedolobheni leli, abanye babo babe ngamakhansela balalokhu ke okubizwa ngokuthiwa i-Alderman's Forum. Umgcinisihlalo weforamu le umnumzana Phineas Ndlovu ukhuluma ngomhlangano abayenze lo meya izolo uthi lokho behlolisisa okwenzakalayo.
Esikuvumeleneyo yikwemukela iripoti kameya, yinto eqakathekileyo ukuthi asitshele khona sikwemukele, sikuzwisisile ukuthi kuhamba njani, singathathi hlangothi but silandela amafekt obesitshela wona ukuthi hhayi okuyintolokhu yena kwahamba so kuhamba so. Yinto esikuvumeleleyo ukuthi hhayi lokho sikumelele sizwile but sesimelele i-final from the ministry's commission. Asitsho ukuthi sizatshintsha ulutho but kufanele sibe kwazi ukuthi kuyini okwenzakileyo, kuhambe njani. Ifeeling kumbe isifiso sama-aldermen yikuthi banaka amadoda asigcinele idorobho labo, kube ne-dialogu labo, sibonisane, sincedisane. Kasisoli muntu ngoba kathesi kasikabilevedi yakho kumpi but sikubone kuqakathekile ukuthi kufanele sihlanganeni sonke sibonisane, ngoba kuqakathekile. Into eqakathekileyo lapha yikufaka idorobho phambili, nothi kufaka umuntu phambili. But engizama ukuthi ngicine ngakho yikuthi ngiina bahlali babobulawayo njengama-aldermen, njengabantu esike salirani idorobho, kasibekanga induku phansi. Silani, sisebenza lani, siyafisa ukuthi ibulawayo ibuyele ngaphi esimeni sayo ebiyo yona. Asikuthandi okwenzakeleyo, kakho lamunye phakathi kwethu olwa lapho ubona ingathi kuphambanyana. Sicela ukuthi abantu babe sisebenza idoroko labo bulawayo. Bonke i-management nama-councillors bazibone besebenza beyithini.
Kukhangelelwe ukuthi laba kade behlolisisa okwenzakala edolobheni lakobulawayo bazalungisa ugwalo olujulileyo ngalokhu abakubuzileyo ukwethulwe ngabantu abathiyeneyo. Abadala bathi sizoyicela ivuthiwe. Asihlanganeni njalo kusasa lapho isabi silokhu esixoxa ngodaba lolu. Ye, njengokutsho kwami lapha-ke siyahlangana kusasa lapho siyobe sixoxa khona lo munye walabo-ke abakhona ngale kobulawayo. Sesikhangele-ke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Donald Booth omele ilizwe leMelika kwele Sudan uthi kusakude ukuthi kubunjwe urhulumente kaZulu kulelo lizwe kulandela ukususwa esikhundleni kwamnumzana Omar Al Bashir. Umnumzana Robert Mueller owahlolisisa okwenziwa lilizwe leRussia ngesikhathi umnumzana Donald Trump egakasela ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016. Kukhangelelwe ukuthi uza kwethulela idale le-House of Representatives akuthola kuphenyo lwakhe. Sokulesikhatshana wethula ugwalo olujulileyo ngodaba lolu, kodwa amalunga amademokrats kawasuthiseki ngokunye okuphakathi khonapho. Kuqhubekela phambili ukulwisana kukamongameli Donald Trump lamalunga ebandla lamademokrats, uTrump athi bazonda ilizwe leMelika lele-Israyeli. UTrump wethule eminye imibiko izolo esithi ibandla lamademokrasi kukhanya ngani sisekela uhlelo lwe-socialism olwaluqhutshwa kudala ngamazwe anjengeRussia. Ukuze sihlaziye udaba lolu ikakhulu okugoqela inketabetshabi, sixoxe lomnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe.
Sangithi siyazi ukuthi sekuyi-campaign season. UTrump useqalile i-campaign la. Udaba lolu uyabona ukuthi yulu daba olungamsiza ku-election campaign yakhe, ngoba vele ukuwina kwakhe ngo-2016 kwakuyizindaba zona lezi eze-immigration ezifana la zona lezi ezokhuluma kabi ngabantu ababuya ngaphandle kwelizwe. Yena usitshela ukuthi yi-winning strategy for him ngo-2020.
Kuyenza ukuthi anqobe yini khonokho?
Mina ngilama-doubts ami, ngoba I think abantu be-America i-racism bazama ukuthi bayibalekele ngendlela zonke possible because of i-history i-America elayo ngendaba ze-racism, mawubheka i-slavery and all that. So most Americans are progressive, right? Indaba ze-racism abazijabuleli kangako. But Trump, I think, yena akalayo enye i-choice ngaphandle kokuthi agijimise yonaleyo strategy, because uyayaziyo ukuthi yamonisa last time.
Yes, siyabona ama-democrats lawo segijimela khona ukuthi akhulume ngakho kulokuthi bekhulume ngalokhu benza banqoba kukhetho ngiyakupheleleyo, kambe kusoze kuwenza ukuthi badliwe ngakho lokho.
Hayi, mina ama-doubts ami ukuthi ama-democrats this time around bazodliwa, ngoba I believe strongly ukuthi ama-Americans i-politics zika-Trump abazijabulele abaningi. Ma ubheka even ama-ratings aku-Trump khona manje, even though ezamile ukuphika kancane, still ulokhe ku-44%. That means ukuthi 54% of ama-Americans they don't want Trump, and vele abafuni, abazimiselanga ukuthi bamvotele.
Ngesikhathi esadlulayo abantu bethuka bebona enqoba, kamba kasoze bethuse futhi.
I think abantu abaningi okwenza wanqoba last time ukuthi abantu abaningi abazange ba abanye abantu abaningi abazange bahambe ukuyovota, ngoba babezitsheli abama-democrat, ngoba vele abaningi babengabelieve ukuthi uTrump engawina. So I think this time around kwabethusa kakhulu ukuthi ngempela wawina lo muntu. So ngo-2020 I think ama-democrats will be in full force to make sure ukuthi vele kuzotshawa ama-door-to-door campaign and make sure ukuthi wonke umuntu vele uyahamba ayovota.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi kwezombusazwe, sixoxe laye ese-Washington DC khonapha kwele Melika.
Ngazalelwe enkomponi mina ngakhulele enkomponi, ngeke ngikhohlwe lapho engivela khona. Umuntu ngumuntu ngabantu esizwe.
Ibizo lami nginguVusa Mkhaya, ngazalwa kobulawayo ngakhulela kobulawayo. Ngingumhlabeleli ohlabela umculo wesintu. Ukucula ngawuqalisa kudala ngisemncane. Iqembu engisebenza lalo liqembu lensingizi, kodwa ngiyasebenza njalo futhi ngizimele ngedwa, lokhu abakuthi ngesilungu i-solo artist. ingoma le ithi khona ubuntu ivela edlaladeni elithi The Spirit of Ubuntu, idlalade lami lakuqala engalikhipha ngo-2006. Mina senginamadlalade amathathu egameni lami nginguVusa Mkhaya. Okwakhathesi ngiyabhala, ngiyalungiselela idlalade elesine engibona ukuthi lizaba ready maybe ekupheleni komnyaka kumbe ekuqaleni komnyaka. Umculo wesintu ngiyawuthanda kakhulu ngoba yiwo umculo owenza siziqhenye ngemvelaphi yethu. Baningi abantu abayenza umculo emhlabeni, ngakho mina ngikhethe ukuthi khona ngihlabele ngesiNdebele, ngilondoloze okwakithi, ngoba singathathela kwabanye phezulu okwakithi sikweyisa, sizabe yinhlekisa kwezinye izizwe. Umuntu ongazi lapha avela khona kunzima ukuba azi lapha aya khona.
Abantu bakini baqatshekile.
Ethi ubuntu ngayibhala ngemva kokubona indlela abantu abaningi abakhula ngayo kumbe abakhule ngayo lapho engikhulele khona, ukuthi no matter how you grow up akumelanga ukuthi ukhohlwe lapho vela khona, lanxa usuphumelele, lanxa usuyenze izinto ezimangalisayo kumbe lanxa usuthole indlela yokuphuma lapho okhulele khona wahamba wayahlala kwezinye indawo, kuqakathekile ukwazi lapha ovela khona. Kuqakathekile ukwazi abanye abantu ngoba umuntu ngumuntu ngabantu, njalo wena wedwa kuba nzima ukuthi uphile kungela abanye abantu.
Lokuzwa njani ke umculo kaVusa Mkhaya? UVusa Mkhaya ke uyajasa lokuzwayo. Sibona ukuthi abanye abantu bathini. UCharles Maphosa uthi salibonana emsakazweni, ngilalele South Africa eCosmos City. Uzobuya ke uMichael Mzila uthi Dube livuka njani, ngiyaphila ke mfoka Mzila. Uzobuya njalo uTimeman Moyo uthi ye ngiyaphila mna Dube ngapha ngisengilande eBrithani phela. Siyabonga kakhulu ukuthi yangena khonapha. Khumbu Khumbu Dlamini uthi livuka njani, ngiyaphila kakhulu mfowethu. Lo Emmanuel Sikauke uthi ngikhona khonapha esitikini. Ye kunjalo. Singake hlukane othi sikhangele indaba ezigokela namhlanje. Abantu ababili bahambisa i-Grain Marketing Board lohulumende emdodondaba kulandela ukuvinjwa kokuthengiselana umumbu eZimbabwe. Abathengi abathengisa impahla emazweni bathi sokunzima ukuthola idola lokunye okuthiyeneyo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje, Oliver Lesa, uGift Dube.